njengoba kuyi-teachers day umhlaba wonke, thina njengababali siyathaba ngoba silulanga okumele sihlale phansi sikhangele ama-achievements ethu, sikhangele mhlawumbe lama-weaknesses ethu, ama-strengths, njalo sikhangele ukusipha ngamafitshane ababalisi nabantu abaqakathekileyo. Uzakhuma ukuthi ebhayibhilini ujesu ngokwakhe kwakuthiwa ngurabhi, umbalisi omkhulu. So njengasihlala ngenzimibanga elinjengaleli usinika umbono omuhle, siyalakha ukuthi sifundise abantu abethu. But however kulama-challenges amaningi, kuthemba ukuthi uyakwazi ukuthi-ke eZimbabwe umbalisi umuntu okhangelelwa phansi ngendlela yokuthi imbadalo yethu incane. Kade sakhala silokhu sikhala ama-economic challenges as affecta wes ababalisi abakhubazekileyo abafuna ukuthenga ama-assistive devices, abafuna izinto zokusebenzisa nxa befundisa, bazidingela ngemali yabo ama-talking laptops, ama-software bayadula. So kungavele kuhluphe khonatshana kuba nzima.
Kodwa liyathokoza yini ngoba sizwile umphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube esithi ababalisi bazangezelelwa iholo, ubona ingani kungaletha umahluko?
Ukuthokoza kuyabe kukhona nxa ukuthengiswa, kodwa isimanga esikhulu sesathengiswa kaningi. Mhlawumbe kwesinye isikhathi ababalidi ngathi ngamafitshane bamile bakhangele ukuthi kathi lezo zithembiso zingagcwaliseka njani, njengoba siyabona ukuthi iviki leyi phela ilokhu iphethe isilwa. Njalo uprofesa kasacacanga ukuthi uzafaka nini lokhu akufaka, njalo uzafaka ngasithi isilinganiso. Yinto uvalo olukhona ebabalisini asebesehluleka ukufundisa abantwabana, asebesehluleka ukuhambisa umkabo kumbe imuli zabo ezibhedlela.
Uke wakhuluma ngokuthi ababalisi abakhubazekileyo babhekana lengxaki eziningi, yiyo ungachasisa kabanzi ukuthi kuyini lokho, njalo selake lakhweza yini lolu daba kuhulumende, kukanti lithola sizobani?
Uhulumende ngamafitshane ngamtshayela ihlombe ngalokhu ukuthi siwasinika u-AIDS. Kuqala imbali yethu u-AIDS wawuhamba la ebhenki liyehluphela ngakhonokho kukhona, babengekho ku-payroll. So kathekiswa ngani kungconywana lanxa kulezikhalazo ezithize. Izikhalazo zethu ezithize kuthi yakusenza ama-policies amaningi. I-brain language ayi-observer kwesikhathi ama-software wela abhaliweyo ukuthi siwafake emthimeni ethu esiyidingela kanye ekhulumayo sikuthola late. So ngezindlela umbalisi okhubazekile uphakathi kwenkinga. Ukanti izikole esifundisa kizo ezinye zi-unfriendly ngoba kasitsho ukuthi azinama-ramps, i-environment yangikhona iyabe ingavundi, ama-toilet laphana hhayi ilanga liyaze lithone sikubalisa. Kodwa sesakuhambisa kuhulumende sihlanganiso zethu esihambisa khona kuhle ngoba sikabosenetha sibathuthwayo ukuthi basimele abanjengabomnumzana uShowu lo noma uShili laphana bayenza sibe sisebenza kobukhulu ukuthi bakukhuthaze uhulumende. Kodwa-ke usilow sanwabo into kwakhona sithenga ukuthi bazaleti shayi i-pressure asoze sidinge okwenza ukuthi kusihambele kahle.
Usitshela imbali yakho ngamafitshane.
Ubaba uMandla Nkosiwela ngumbalisi ofundisa eJotsholo Secondary School ebekwafundisa izikole eziningi, ufundisa eFatima Primary School even acting specialist teacher, wafundisa eSolis Adventist High School lapho-ke afunda khona i-olive ngemva kokuqeda ukufunda i-ordinary level. Wasesafundela umsebenzi we-teaching e-Newsite wakhathi esikefundisa eJotsholo. Ungumlobi-ke obhalayo njalo ngumhlawulelo obuyayo imboni. Kule bhula khale ibhaliwe elithi labo ngabantu lagcizelela njalo langesithiwa still part of humanity, sisazama ukuthinifaye nge-braille. Wafuna ukuthi kwenziwa wonke ama-logistics next year siyalilauncha inkosi uma ivuma.